siyabonga Jonga lo Chris ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakho ukuthi kangazi lutho ngalo ngoba lungazanga kimi. Lingaze langibeka umlando ngingasalibonganga.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe ngaphansi kohlelo.
Uhulumende uthi inhlanganiso eziphathisa ezimphathisa ngemali yokusebenzisa enhlelweni zentuthuko kumele zilethe lolu sizo kuhulumende luqalelwe edlule ezandleni zakhe.
Ekuxoxaneni kwethu lama-councillors bahleli ukuthi uhlelo lolu ikakhulu umeya bahleli ukuthi uhlelo luthole okuningi kodwa okuhluphayo naye ukuthi ungakhangela ama-minutes ekhansili akhanya ngani kakuvumeli khonokho.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhlelo lokuhlawulela amanzi engakasetshenziswa lukhanya luqhubeka lanxa ikhansili yaleli dolobho ibithembise ukuthi kaluyikusungulwa.
Ukusungulwa uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi njalo lempahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa utshele inhlanganiso eziphathisa uhulumende ngemali yokusebenzisa ukunhlelo zentuthuko ukuthi lolu sizo nxa lusiza elizweni kumele luqalele udlule ezandleni zikahulumende. Intatha ezindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Uchinamasa utsho la mazwi evula okusemthethweni umhlangano wokuqala wokubonisana phakathi kukahulumende lenhlanganiso eziphathisa ngosizo owenzelwa ehoteleni yeHoliday Inn eHarare.
And again, let me emphasize, at the end of the day, I want to be able to thank you for the assistance.
Ngifuna ukulibonga ngalolo sizo oliyabe lutholiswe uhulumende. Kodwa ngingenze njalo kuphela, nxa ngisazi ngalo ukuba luzile ngempela elizweni. Lwaya ngapi lokuba lisetshenziswe ngandlela bani. Nxa kuwukuthi kangazi lutho ngalo ngoba lungazanga kimi, lingaze langibeka umlando ngingasalibonganga.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe ngaphansi kohlelo lwezimaset. Kodwa omunye wabakade bekulomhlangano ummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton utshele intatheli zindaba kuba kuqakathekile ukuba eleZimbabwe lilondoloze imithetho yalo.
Implementation of the new constitution that is bringing
ukulandela ngokugcweleyo kwesisekelo sombuso. Ulazo izigaba ezinikeza uZulu ithemba. Sibone ngani uhlonitshwa kwemithetho elondoloza impahla kaZulu okufana lamankampani kumqoka kumizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Umeli we-UN eZimbabwe umnumzana Bishop Parajuli utshele umhlangano ukuba kunengi osekuthe wenziwa ukuthuthukisa impilo kaZulu lanxa imali bezilethwa zingaqondiswa esikhwameni sikahulumende kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo. Le uParajuli uthi ibalisa ukwehliswa kwenani labesifazane abalahlekelwa impilo ngesikhathi bebeletha, ukuqansa kwenani labantwana abahlatshwa lokuphiwa imithi yokubavikela imikhuhlane, ukutholiswa kwengwalo ezanelayo ezikolweni, ukwehlisa kwamathuba wokuthelelwa kwengane ngunina igciwane lengculaza kanye lokulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha selizwe.
Within this continuous effort, we are aiming to support and address some major and persistent challenges remain.
Ngale ndlela, sihlose ukuqhubekela phambili, siphathisa ngazo zonke indlela. Kakhulukazi kundawo zobuyanga elizweni. Kumele siqinise imisebenzi yokuluqeda lolu dubo lobuyanga ngokudinisisa isisusa salo.
Lomhlangano wosuku olulodwa ungenwe zingcwethi kwezomnotho, abameli bamazwe kuleli, amalunga leziphathamandla zenhlanganiso ezikumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations, inkokheli zengatsha ezichiyeneyo zikahulumende kanye lentatheli zindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ithi lanxa umeya waleli dolobho umnumzana Martin Moyo ebethembisile ukuthi umunicipality kasoze aqhubeke ngohlelo lokubhadalela amanzi engakawasebenzi uzulu engakawasebenzisi olama prepaid water meters, likhansili ikhanya iqhubekela phambili ngalolu hlelo. Lenhlanganiso ithi ugwalo lwenhlelo zikamunicipality lokubeka sobala ukuthi luyaqhubeka lolu hlelo. Ama-prepaid water meters asolwa izakhamizi eziningi koBulawayo, eHarare lakwamanye amadolobho. I-MTCT layo yethule umbiko namhla isola kakhulu lolu hlelo. Sixhume isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Rodrick Fayayo.
Ekuxhumaneni kwethu lama-councillors basiyele ukuthi uhlelo lolu ikakhulu umeya basiyele ukuthi uhlelo luthole okuningi, kodwa okuhluphayo naye ukuthi ungakhangela ama-minutes ekhansili akhanya ngani kakuvumeli khonokho. Ama-minutes ekhansili wona athi udirector we-engineering kachubeke edinga ithenda yabantu bokusupply ama-prepaid water meters and then engachitha khonapho ehambe wasupplya silapho bezemeters bewabone. So okusimangalisayo naye ukuthi okuyikho yikuphi, ngoba ama-minutes atho okunye ama-councillors ngawuhlangana nawo akhuluma okunye kwehlukileyo. Umeya sike sahlala phansi naye, kodwa sekunesikhathi sahlala phansi sayaxoxisana ngodaba lolu. Ngemva kokuxoxisana kwethu nomeya wayengani uyazwisisa, wayengani uyakuzwisisa ukuthi engxenye bengayo ayenze imistake. One, ngokuthi beyenze bengazange kukhuthaza izakhamizi. Two, ngokuthi beyenze bengazange bexoxisane nezakhamizi futhi ukuthi kanti into leyo vele iveke izasebenza njani, ngoba phela kukhanya ngani kuthiwa abaningi bangkhona ukuthi into leyo veli zasebenza njani balutshwana bakwaziyo.
Ngalokho likhangelela ukuthatha amanyathelo bani?
Kule nhlelo eziningi esilazo njengenhlanganiso ezigoqela oBulawayo Progressive Residents Association, o-National Youth Development Trust, labo Women of Zimbabwe Arise Woza, kule nhlelo eziningi esizifakileyo. Sikhuluma njenje ngolwesihlanu phambi kwakusasa siyahlangana ukuthi si-review ukuthi kathi kuyini esikwenzileyo, kube ne-impact bani, bese sihlala phansi sivumelane ukuthi kuyini esikwenzayo kusukisela ngolwesihlanu kusiya phambili. Kathi yese ngingakuthela khona ukuthi uhlelo olukhulu kakhulu ngolokuya ezakhamizini, ukuhlalisana nokuxokisana nezakhamizi ukuthi hhayi ukhansila wenu sesivamile ukukhuluma naye lokho elisi kade lithume khona silichasise ukuthi hhayi lokhu lithe njani, kodwa yena ukhanya ngantu alokhu ewomisa ikhanda
yedwa. Umnumzana Rodrick Fayayo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekoBulawayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa e-Migrant Workers Association ithi isisungule uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa eseziqotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi, njalo lempahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu. Umqoqi wenhlelo zalinhlanganiso umnumzana Butholezwe Nyathi uthi ukuphindiselwa ekhaya kwezizalwane zakwamanye amazwe ezihlezi kwele South Africa ngokungekho emthethweni ezigoqela ezeZimbabwe kuqhubekela phambili kulandela udlakela lokukhethana olwe-xenophobia olusanda ukuqhamuka kulelo lizwe. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubelayo umnumzana Nyathi.
Umuntu phonga uthathwa nje esitradeni evenini nesting sekadeport ukuthi impahla zakhe ziselelo bani, abakudingi konke lokho. So thina sakubona ke njengenhlanganiso ukuthi kwakufanele ukuthi sibele program ezo zama ukuthi it is cover iproperty yabantu and recover ama benefits abantu. So sihlanganiso siqalile le program ngemva kokuba kube lokuhlaselwa kwabantu bophuma ngaphandle. Yile program entsha kwamanje loba nje sasilayo as part of ama objectives at organization.
Yes, sikhuluma nje bakhona abavela kwamanye amazwe asebexotshwa kwele South Africa ikakhulu sikhangela izizalwane zeZimbabwe.
Balingi abantu abaxotshwayo sisi sikhuluma kanje sifunde kumaphephandaba ukuthi last week kube nabantu about 470 abadeportweyo kakhulu abantu baseZimbabwe. Then ikhuluma kanje kukhona abavaleleyo eKwaZulu Natal about 400 people. Siyakwazi futhi ukuthi kuwana lamalanga adlulileyo abantu bebexotshwa ezitradeni eGauteng, baningi abavalelwe eLindele, bona batshiya imbheda yabo yama-TV yabo, batshiya imisebenzi, abantu batshiya ama-benefits abo. So yinto nje esihlukuluzayo kakhulu, esibona ukuthi abantu abaningi bazohlukuluzeka kakhulu.
Kuye wasichasisela ukuthi kwesinye isikhathi abaqhashi bengabiza amapholisi ukuthi azobopha izisebenzi ngoba bengasafuni ukubahlawula.
Leyo sisiyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi bayaqhatsha umuntu bekwazi ukuthi umuntu akala maphepha. Phezu kokuba bebelokhu bemhlukuluza bemholisa imali ezincane ngesikhathi esebenza, bemhlukuluza bemthethisa ukuthi bazomxosha emsebenzini. So thina njengenhlanganiso sibona ukuthi kubalulekile ukuthi abantu beregister nathi kwenzela ukuthi sibe ne-mandate, written down mandate yokuthi sikhone ukuthi follow up ama-issues abo, silandelele imali zabo eziseleyo, njalo sibele indlela yokuthi maybe singakhona ukuthi silandelele lapho ababehlala khona. Ukwenza lokhu sizozama ukuthi sisebenzisane kakhulu kakhulu ne-Department of Labor, even okwamanje sisasebenzisana kakhulu kakhulu ne-Department of Home Affairs.
Lowo mnumzana Buthelezwe Nyathi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni seLimpopo Province khona le kwele South Africa.
Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane lezisebenzi elizweni ezigoqela ukugunyolwa lokungaholiswa ngesikhathi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika namanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry usedibhawuthi lamhlanje ukuyahlangana leziphathamandla zikahulumende lamasosha elizweni lakhe akulelo lizwe elake labuswa ngeleFrance ngemva kokwethekelela kweleSomalia ukuyakwenza umhlangano ofanayo.
Inhloko kahulumende kwelebhilithane umnumzana David Cameron lomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Ed Miliband sebekhankasa kokugcina ukuthola amavoti ngaphambilini kokhetho lwalelo lizwe olukhona kusasa.
Esigabeni sendaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni, lamuhla sihlolisisa imfundo yemazweni leZimbabwe. Umnumzana Hatina wethu Mupiwa Ijaha elakhula lihlupheka lisehluleka ukuthola inhlawulo yezifundo, kodwa lacina lithola imali yezifundo zaphezulu eMelika seliyenze izimanga. Umuphiwa okade senza izifundo zamakhompyutha lesamu uthole imizuzo emithathu ezifundweni zakhe eBerea College kwele Melika. Ubengaphansi kohlelo lwezifundi ezivela emulini ezingatholiyo kangako olwe United States Student Achievers Program. Usethole umsebenzi ebhanga leGoldman Sachs kanye leGoogle njalo leMicrosoft. Uthi imfundo yeMelika isimvulela amathuba amaningi. Kodwa akunjalo kwele Zimbabwe le South Africa lapho kule zifundi zeZimbabwe ezithwele nzima ngokudinga imali yokubhadalela imfundo. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe umnumzana Dimanyoni owenza izifundo zendimi ezichiyeneyo e-University of Zimbabwe lonkosazana Zandile Mpofu isizalwane seZimbabwe esifundela ukuba ligqwetha e-University of KwaZulu Natal bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Isizwe ngabantwana ngathi le accommodation ikakhulu yikho kimqoka ongathi yakhe bantwana lo
singathi kuhlupa kanganani konoko
ah yasipha sibi ha kakhulu ngoba abantwana sinobona umntwana khona sengaphithi efedifeya abanye ikakhulu accommodation sinobona abanye abantwana sebegijigijima labo nabo baba abakhulu lawa sebegadeti ngendaba zeplay bake kunini ukuthi banedise ekutholeni indawo zokuhlala bekutholeni imali zokudla ikakhulu
ye masingabuya kuweke mampofu khona ngapho ekwazulu natal kambe ungathi okungabe kulihlupha kakhulu kwini
kuyafana laseZimbabwe i-accommodation lama-funds because sothola ukuthi sometimes abantwana baxoshwa esikolo kumbe umntwana angene first year second year angangeni eswele ama-funds njengangapha kule nto okuthiwa i-NSFAS i-NSFAS iyahlupha abantu ba-applya kodwa abaniki wonke umuntu ama-funds lawo uzothola ukuthi out of 1,000 uzothola abantu abayi-100
singathi i-fund yani yena leyo
ifana le-school fees ukuthi i-government iyabakhokhela i-school fees
ngaphandle kokhonokho-ke singathi nxa sesibuya eZimbabwe lithola imfundo enjani ilohlonzi yini
hayi imfundo yenethu ekuyethukeni kwababa balizihayi angiyafelo enendangako hayi bayayethula sibili ngaphandle kwalezinsiki leyinyanga lezizileyo engathi ngenxa yomumo omkonomi abasatholi iy'mbadalo zabo nabo i-motivation ayisethe kakhulu so ezinhleni zabo nawo esikhathi umbalisi yathi imfonele emze ukuthi hhayi ngabuya agcine ngasabuyanga but eminyakeni leyedlulayo beyethula sibili ngendlela enhlelekhe
mampofu khona ngapho siyakwazi ukuthi wenza izifundo zokuthi ube ligqweda kodwa nxa usukhangele uthola imfundo efaneleyo yini njalo nxa ungaqeda ubonana umsebenzi uzawuthola yini
imfundo yangapha iphansi kakhulu ngoba thina masifika la siyapaswa ukudlula bona banga abantu ababenze i-engineering into ezilemaths phakathi bona imaths ababeyenza ma beku-first year ngathi imaths le siyenza thina eZimbabwe masiku-form 6 so hayi imisebenzi angiboni ukuthi yatholakala ma ngaqeda lami ngoba bavele bakhangela futhi la maphepha ukuthi ungowangapha
ubaba Nyoni umsebenzi kume njani nxa uqeda khonapho
hayi umsebenzi kakula mfowethu afuna ukuqamba amanga sibi sezikhathini lezizidlule yade besithi kwakhona ungaqeda uyakwazi ukungena loba ekuqambiseni lapho ube ngumbanisi kodwa hhayi kubonele ukuthi sebesithi bona nxa uqeda kumele yenze isethisithethi sekuba sokufundisa e-education ngale hhayi sekusibe ngathi kuba kuzimekuseni kwakhona
ma singavala khonapho-ke mampofu ubona ngazani pho kuyiwa ngaphi nxa imisebenzi lingayitholi pho isikolo lihambelani
siyahamba nje ukuthi mhlawumbe kuzolunga ngelinye ilanga ukuthi uma kulunga uzobe ukwazi wena ukuthi uphethe iphepha lakho eli-right certificate sakho sokufunda kodwa nje hayi imisebenzi ayikho
gqiba khonapho-ke babanyona
hayi asengithe ngifunda nje khona kokuthiwa ngumampofu nje ukuthi ngolunye usuku izinto zizazuka ziguqukile kube ngcono kodwa hayi kwakhathi sakuthembisa izinto esibile kungathi kuyinto eziyayo siba wena
umnumzana Atmanyoni sifundi se-University of Zimbabwe ubexoxelo nkosazana Zandile Mpofu oyisizalwane seZimbabwe esifunda e-University of KwaZulu-Natal e-South Africa Velo Gibbs Dube we-Studio 7.
So kwisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba zilifake kancane ezandleni zika Chris Gande.
Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sindiso Mazibisa igqwetha elilwela ilungelo loluntu sihlaziya udaba lukantombazana owakhethwa ukuba nguMiss Zimbabwe luntombazana olemfanekiso yakhe enqunu esigcwele ebulenjini be-intanethi ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana singathini ikakhulu siqala ngomathatha ukuthi umthetho wona uthini
umthetho okokuqala uyahlonipha esingathi i-right to privacy eka-Miss Zimbabwe ukuthi njengomuntu laye ulelungelo lokuthi okufihlakele ngaye kumbe ngokomzimba wakhe kumbe ngokwempilo yakhe kugcinwa kuyimfihlo so ngekuthiwa singathi lokho sokusenzakala yi-invasion ye-right of privacy yakhe amalungelo akhe ukuthi aziphilele engahlukunyezwa ngempilo yakhe kuhlukuluzwa ngilo undoda okuthiwa nguye othethe ividiyo yangkhona. Enye indlela yokukhangela udaba lwakhona yikuthi umathatha akanalungelo ukuthi asirculate kumbe i-WhatsApp kumbe yiphi indlela abantu abaphana ngayo imbiko esingathi ngama-platform okuphana information. Ake analungelo loo ndoda ukuthi asirculate information yangkhona no ngomis Zimbabwe. Kulicala emthethweni ngoba umthetho kawuvumi eZimbabwe ukuthi i-pornography esingathi i-pornography ukudengisa abantu abanqunu akuvunyelwe emthethweni. So umenza icala ngena lo osehambe dengisa abangani bakhe lozulu wonke ngomis Zimbabwe ekhanya enqunu.
Yena untombazana lo engadinga ncedo bani emthethweni la?
Ulelungelo lokuthi adinge okuthiwa yi-interdict. Interdict lapho umuntu alanda khona inkundla icela isekelo esokuthi lo nalo oneinformation leyo ngaye enqunu kubetengisa ubunqulu bakhe avalwe emthethweni ukuthi angadengisi khonokho esiyafambi. Njengoba kusazakala ukuthi inhlanganiso yakhona kumbe igroup yangkhona yala madoda asekhonekayo asenika nabanye abantu imfitakalo yakhe uyabaza abantu bakhona uyayenza i-application alanda inkundla ayithele ukuthi abantu kumele bavalwe ukuthi bangasekuleki information yangkhona ngokulelungelo lolelo njengomuntu one-right to privacy ukuthi imfitakalo zakhe zingadengisi uzulu wonke.
Abalawo lomfanekiso abawubukayo balakho na ukubotshwa?
Ye, balakho ukubotshwa ngoba umthetho wona uvala uma yenza i-pornography ethathe imfanekiso yonaleyo kanalungelo lonelo okuqala. Nalabo abalawo ngoba umthetho uthi nxa i-pornography ikuwe wena awuvunyelwa. Kuyafanana ngakunika umzekeliso wokuthi ungahamba uyothenga imagazini emfanekiso enje awuvunyelwa wena ukuthi uthengise imagazini enjalo kumbe ibhukele injalo enemfanekiso yonaleyo. Lo mathenga njalo nayo unecala. So ngokunjalo akuvunyelwa bonabo abantu abalokhu abesekuneta i-information ndiye ngomis Zimbabwe abanalungelo lomathatha naye kanalungelo. So bonabo abantu abangatholakala bethwele imfanekiso yonaleyo emafonini nabo kumbe ngezinye indlela zokugcina imfanekiso yonaleyo bayebe necala.
Sixwayiso bani ongasipha izithandani nxa kuyikuthi ziyaba zithatha imfanekiso enje nxa sikhangela umthetho?
Okokuqala ngathi kuyinto abantu kumele bayicwayisise kakhulu ngoba uthando lungaphela abantu baya-circulate information enje. And unfortunately kumbe ngathi kuwumnyama eZimbabwe ukuthi imithetho yokuthi abantu bazivikele ubuyibo babo kumbe ubunqunu babo abantu bakwenza nje into encane. Akufana namanye amazwe ukuthi umuntu uyagijima enkundleni aprotect ayegijima enkundleni aphiwe imali esingathi ngama-damages. So kuyinto okumele abantu bentshale benanzelela ukuthi ungathatha imfanekiso enjalo woba kwazi ukuthi kungenzakala ukuthi imfanekiso yangkhona iqini iphuma bandla iphuma kuZulu abantu begcine suyintekisa ebantwini. So kuqakathekile kwabo ukuthi abantu bazihloniphe njalo bahloniphe uZulu bengekela khonokho kuzaba yi-problem. But okwesibili njalo nxa sokwenzakele I think isikhathi sesifikile ukuthi abantu bahloniphane. Nabantu baye bathandana bathathana impikitha enjalo kwakuyimfihlo yabo kodwa ukubhoda umuntu esetshengisa abantu uZulu wonke imfanekiso enjalo asonto enhle. And abantu mina njengogqwetha ngingathi abantu abafundi ukusukumela phezulu bezivikela amalungelo abo njengomis Zimbabwe nalo ulelungelo ukuthi azivikele. Ngumuntu okhulayo ozaba nabantwana onemuli kulihlazo elikhulu so naye kasukumele phezulu azivikele amalungelo abo. Yikho engingakuxwayisa abantu.
Hhayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalalela.
Hayi, siyabonga Zulu. Kuyinto embi abantu abahloniphane njalo lapho kulamalungelo khona afambanisekileyo abantu ababele lesibonekiso sokuthi bahambe enkundleni bazivikele baprotect amalungelo abo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongele ibe lelangelethu.
Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Sindiso Mazibisa, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Lolu daba luveza imbono kahulumende welemelika. Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwi womhlaba, umnumzana Anthony Blinken, usanda kwethukelela kwele Colombia eBogota uyangena umhlangano wokudlelana kwamazwe omabili. Evula lomhlangano uBlinken ugcizelele intuthuko esibe khona kwele Colombia phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo. Kungenxa yokudlelana kuhle kwabantu bakwele Colombia lokuzinikela kwabo ukulondoloza ukuthula elizweni labo. Inhlelo akhulume ngazo uBlinken eziphumelele okwamagama loncedo ukuyalondoloza ukuthula, ukuvuselela umsebenzi wezokulima, ukuxolelana, kanye lokunye kokuletha imithetho ukuba ilandelwe kulelo lizwe. Uthe yena elemelika liyasekela ngokugcweleyo imizamo enziwa yiColombia ukuvuselela inotho yayo. Elemelika selithembise njalo ezinye izigidi ezinhlanu zamadola eminyakeni emibili elandelayo yokuncedisa abantu makhaza inhlelo zabo zokuzithuthukisa kanye lokwehlisa ukusebenza kwebutho phakathi kwabantu. Kusukisela ngomnyaka 2006 elemelika selinikeze eleColombia izigidi ezedlula amachuma amabili zamadola kuhlelo lokukhipha omaqophula ama landmines ukuze abalimi baqhubekele phambili ngemisebenzi yabo kanye lokuvikela abantwana lapho sebevela ezikolo. Lolu ludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Sizani bona kumhlona Gugama Pesha Gugama we Ting Gugama
Jahawotwa Jays Maravini ijahelidala egqiba uhlelo lwedlula lamhlanje esithi yamitha kanjani. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi inhlanganiso eziphathisa uhulumende ngemali yokusebenzisa kunhlelo zentuthuko kumele zilethe lolusizo kuye.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhlelo lokuhlawulela amanzi engakasetshenziswa lukhanya luqhubeka lanxa ikansili yaleli dolobho ibithembise ukuthi kaluyi kusungulwa.
Kusungulwa uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi njalo le mpahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhonapha e-Washington DC.